So we see card is in the VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMbimbi 2023 ngoKipchoge. Endabeni zethu lamhlanje.
Kakhulu ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla.
Soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota ngesikhathi amabandla athiyeneyo edinga amavoti emphakathini.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections, sililizwe eli-sovereign.
Abathakazelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwalonyaka. Kwezomasiko sixoxa ngesihaqa, sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezishiyeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamathumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana uStalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla ukubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe ukubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi ukubana nxa sisethe ama-target amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esichiya sikwazi ukubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introducer uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuzofika mhla ka 21 March ukubana sibiza abantu bonke ontanga abadala, omama, oyizalukazi ukubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi ukubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU-PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa okhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Unuzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections. Njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections, sililizwe eli-sovereign pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho-ke umongameli uBaba Mnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU-PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi zaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi u-2023 ngomnyaka wokhetho, siyananzela labezombangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi ihlupho olukhona lelo lokuthi lamanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona yikuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele yomhlangano ngokunjalo kuhle kusitshengisela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalengela nganqane ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga kodwa kuseqinisweni lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulena le eyiyo ephikisayo i-main opposition i-CCC iyabonakala izigaba eziningi bekhokisana labantu ngendlela ezithiyeneyo ngemakhaya siyababona bakhankasa kundlebandela ukusayela e-ZANU-PF lalo siyalibona iqhubeka lamanye amabandla ngobuningi bawo azama ukubana angene ebantwini uhlupho olukhona i-violence ngoba ubudlongodlongo esiwubonayo usenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo so-ke besikhangela ukuthi aluba sikhuluma nohulumende sicele kuhulumende kakhulu ukuthi ibandla ye-ZANU-PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
USibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho ukuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela ngasikhangela kulezo zomsakazo lamabonakude siyananzela ukuthi i-opposition parties zasinikwa amathuba okubana zibonakale kodwa i-ruling party ZANU-PF yethu ibonakale khona futhi kuyasitshengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele kancane kuyinto yokufanele ilungisiswe engalunganga naleyo ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Lele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho phakathi kwantulikazi loncwabakazi. UMlangagwa uza kwethula kusemthethweni usuku lokhetho lolu. Sezifikile kwele South Africa izithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezizanceda abalamaphepha eZimbabwe exemption permits aphela isikhathi ngoNhlangula. Kasenelisanga namhla ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana David Amaziripi omele ele Zimbabwe kwele South Africa. Umnumzana Kenneth Mandaza isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa uthi abantu laba abafike izolo bakhangelwe ukuba bazabhoda ilizwe lonke bekhulumisana lalaba abalamaphepha la abafisa ukubuyela kwele Zimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi uzabanika umhlabathi njalo asungule inhlelo ezijiyeneyo zezizalwane lezi ezifika inkulungwane ezilikhulu lamajumi ayisitshiyangalombili 178,000. UMnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi ngabakakhulumisani lezithunywa lezi eziqala umsebenzi kusasa.
Sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa besingaxhumani labo njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Kasi kabekwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi i-ofisi lamanxusa lapha kwele South African Mail Zimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke kumbe ngithi mina ama-provinces wonke we-South Africa babeka insuku lezikhathi lezindawo lapho abazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo okubizwa kuthiwa ngeZimbabwe exemption permits abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababiswe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo njalo ubona zani bazabuya khonapho laphele khona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba lazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa kumbe amanxusa lapha eSouth Africa mele Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imililingwana kumbe lenhlelo zabo ukuthi zimi njani njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele South Africa wathi kumele amaphepha eZimbabwe exemption permits aphelelwe isikhathi ngoNhlangula. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMongameli Cyril Ramaphosa usetholakale engelacala lokufihla ukuba watshontshelwa imali eningi epulazini lakhe. Lokhu kuvezwe ngabaphenya udaba lolu egwalweni olujulileyo osulubonwe ngezinye intathelezindaba. Umnumzana Dimitro Kuleba, ophethe uhlangothi lukahulumende lwezomvikela kule Ukraine, uthi badinga izikhali zokulwisana nale Russia. Uthi bacela amazwe entshonalanga alolonge abatshayela imizilamtshina zakulelo lizwe ezithwala imibhobho emikhulu. Uhulumende wakwele Melika uthi kasoze avuselele ibhanga leSilicon Valley Bank elibhidlike kusukwana ezedluleyo. Songa isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale ke koBulawayo. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyawemukela lami Jozi.
Ye, lamhla ke sibuye sixoxe ngemithi yesintu. Sisikhangela isihaxa. Isihaxa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojalelwe ngabantu abaningi. Sivele sona isihaxa sivela ngaphi baba?
Isihaxa isihlahla. Isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi zeZimbabwe. Njalo isihaxa si-blood purifier, sihlambulula igazi, yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni nezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihaxa siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu, kube sokusiya ngokuya njalo ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa ngani, ngokuza sicuke ukuthi isihlahla sisinye sile misebenzi eminingi engangasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu. Umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama. Yiso ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakadli inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokhana yikho kwelaphayo yini?
Ukubaba khonokhana yikutshengisela amandlaso isihlahla sonesi. Kodwa kungayisikho ukuthi yikubaba ngoba ziningi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala asipha amandla okuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ngithi abanye bathi umrumanyama. Umlumanyama xa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa sihabuhabule abantu bengakadli inyama ukwenzeka ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje esesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emkhuhlaneni eminingi. Njalo ayisho sihlahla ongasidelela, siyancedisa ukulungisa igazi lakho ukuze lihambe ngendlela ukwenzela ukuthi igazi lingazimenza amahliki umuntu agcine sesiba nestroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunatheni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingaze lahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekoBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa wakho. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa ntungameli.
Usiphathelene lamhlanje.
Namuhla ngizafuna sikhangele indaba yobukhokheli. Siyakwazi ukuba ubukhokheli bo obenza ukuba izinto ziphakame kumbe izinto zakhona ziwele phansi. Ngifuna ukuba sikhangele kuMateyu ichapter ka-20, sikhangeleni kuverse eka-26 ukwenzela ukuba sifunde ngokuba zinkokheli. Lapho uJesu ekhuluma labafundi bakhe uthi yena, kini kumele kwehluke lo ofuna ukuba inkokheli phakathi kwenu kumele abe ingcebo, njalo lo ofuna ukuba ngokuqala kini kumele abe yisigqiliseni. Ngenxa yokuba indodana yomuntu ayizanga ukuba izokhonzwa, kodwa yeza ukuba ikhonze abanye, izinikele impilo yayo ukuze isindise abanengi. UJesu lapha usifundisa into eqakathekileyo. Okokuqala, ukuba sizwisise ukuba kanti nxa sikhuluma ngenkokheli sikhuluma ngani. UJesu lapho uyasichasisela. Okokuqala uthi kumele senze ngendlela eyehlukeneyo. Siyakwazi ukuba emhlabeni nxa umuntu eyinkokheli nguye ophakanyiswayo, nguye ophiwa zonke izinto maqala, abanye abantu babe ngemuva. Siyakwazi njalo lapha eAfrika ukuba nxa umuntu eyinkokheli ubutha yonke into, uquluza yonke into, ethiyela abantu belengqweqo kuphela kungalalutho, abantu bedubeka. UJesu kodwa lapho ukhangela ngendlela eyehlukeneyo ukuba indaba leyo yokuba yinkokheli uyayiphendulela ukuba nxa wena ufuna ukuba yinkokheli kumele ube yisisebenzi sabantu laba obakhokhelayo. Uyisimanga lokhu ukuba ngaleso sikhathi langakathesi abantu vele bengeke bacabanga ngaleyo ndlela, kodwa uJesu uthi yikho ubukhokheli bona lobo. Ngakho siyananzelela ukuthi ubukhokheli uJesu ayebuveza babusenza ukuba nxa uyinkokheli, okokuqala uzokuthanda abantu obakhokhelayo, awusozube ngumuntu owasebenzisayo. Yikho laphana ivesi esibalekiyo isithi yona indodana yomuntu yeza ukuzokhonza abantu. UJesu weza ukuba anikele impilo yakhe, asikhonze, asiphakamise thina esingabalandeli bakhe. Ngakho ke yena uJesu mathi wabhadala imbadalo ngempilo yakhe ukuze asindise. Nxa wena uyinkokheli, laba bantu bakhokhelayo yikuphi kuzinikela okutshengisayo ubakhonza labo bantu? Yiziphi izinto ozenzayo ukhokhela ungemuva ona ubaletha phambili? Njalo kwesibili siyananzelela ukuthi inkokheli akutsho ukuthi inzuzo, kodwa ukuthi labo abakhokhelayo bebe yibo ababa lenzuzo empilweni. Lokhu kuba nzima abantu abaningi nxa becabanga ukukhokhela, bacabanga ukuthi sokutholise sengithole isikhathi sokuthi lami ngenze eyami imali, sengithole isikhathi sokuba ngconolo njengokwedlula umuntu wonke. Kodwa ubukhokheli buvezwa ngokuthi labo abakulandelayo labo babonakale bengabantu abangcono.
Kuyiphethe mfundisi.
Nxa sesigqiba, ngifuna ukuthi kulabo abandlaleleyo, abalaleli bami abazinkokheli endaweni ezehlukeneyo, kumbe kusezikolo, kumbe kubo kansila, kumbe ngo-MP, kumbe ngobhizinisi, kumbe ikuphi lapho okhokhela khona, kumele ukuthi ukhangelele umzekeliso uJesu asinike wona. Asithandazeni. Baba, siyabonga ngegama likaJesu kuba wena wasifundisa ubukhokheli. Siyathandaza Baba kulabo abalaleleyo ukusize ingqondo zethu zivuleke ukuze labo esibakhokhelayo bebone umfanekiso wakho Jesu. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. Lo labatha lamdlaka isiphoqa lomnumzana Thandanani Ndebele ukhona ngale ke kwa South Africa. Siyawamukela ukuhlelo baba.
Ngiyabonga Dube njani baba.
Hayi siphile kakhulu. Kufike sikhulume ngabatha. Abasha basagobeke kulezi nsuku. Kwenzakalani baba?
Mhlawumbe indaba yabantu abatsha nje kulezi nsuku sesingayithatha ngokubona mhlawumbe isimo nesikhathi esesiphila kiso ukuthi yini kunzima ukuthi bagoqeke. Kodwa ke indaba kayikho ebantwini abatsha. Ngiyangithi mina Dube, yonke iproblem esinayo ine-root cause. Singabazali yini esiyenzayo mhlawumbe eza kwenza ukuthi umntwana aze afinyelele kule simo noma le ndlela aseziphatha ngayo okungasiyona indlela eyiyona eright. Ngamanye amagama Dube, engizama ukuthi ngiqalane kakhulu ukuthi singabazali sesibhekane ne-challenge engingathi we are part of the challenge singabazali, because kunalapho nathi mhlawumbe esingenzi khona kahle abantwana bebhekile bebona besazi.
Singathi konoku okhuluma ngakho kuyini?
Yebo Dube.
Ukhuluma ngani kona?
Right. Engingabe ngikhuluma ngakho ke lana babuDube yikuthi athi singabazali asisazihloni ngokuqala kasi senayo inhlonipho thina abazali sibazalayo laba bantwana osokulida to the point whereby umntwana khumbula phela umntwana uqale emncane kabe ngumntwana osegcina seyouth esihlupha kodwa uqale ebuncane kothiwe na emncane kuse sifike kule stage esithi thina nanga umntwana iyouth sesikwazi uphila ngayiphi ithetho ayifundiswa ngabazali emncane ngamanye amagama ngithi mina singabazali thina we play the part na ekubakhuliseni endlela ekuthi mase bekhulile sebefika esigabeni sobutsha babekwazi ukuhlonipha why nokuziphatha kahle too nokwazi isimo somhlaba as they live ifuture bebhekane nefuture ngamanye amagama tu engiphakamisayo ekuthini okwenza mhlawumbe kakhulu ulutsha lungabi nenhlonipho noma lube nokudelela kwalezi nsuku abazali ma ngabe wena uhlanyele kahle isivuno sakho sizoba sihle okubalulekileyo ebantwaneni bethu namhlanje ukuthi thina singabazali sihlanyele njani angazi nomuntu
singathi ke phose lokugcina khonapho sibili ngamafutshane kakhulu
elokugcinelani engilitshoyo ukuthi noma ngabe kunjalo kubonakala ngathi sekunzima ebantwaneni abaza ngalesi sikhathi kodwa sikhushisa ukuthi kasiqhubekeni sizame ukukhuza singabazali lapho esikhuza khona ozakhetha ukumamela noma ozakhetha ukuzwisisa uzazwisisa loyo njalo ongakhetha ukuzwisisa kuzoba yilokho ukuthi impilo yakhe izoba yilokho eyikhona ngokumoshakala kwayo kodwa-ke challenge enkulu kakhulu ebhekane ne-youth namhlanje eDube yikuthi sibhekane nomhlaba omubi onazo zonke izinto zobubi esingazicabanga singabazali thina-ke sithini senzani ukuze mhlawumbe sibasize ekuthini ukuhamba kwabo ekuphileni kwabo bakwazi ukuthi noma ngabe sebephakathi kobubi ababubo kodwa singabazali masingamahlelizane sibuyelene emuva silungiseni lapho esicabanga ukuthi kumoshakale khona kulabo mhlawumbe abanye bakhuliswa ngo-step mother abanye bakhuliswa ngomama ngabasingi mothers umntwana wayekhuliswa yi-community let's be together singabazali and try to raise these boys and girls ukuthi impilo zabo ne-future yabo ibende
siyabonga kakhulu-ke namhlanje uhlelo lwabatsha besixoxa lo mnumzana Thandanani Ndebele siyabonga kakhulu ungadelela kusasa baba Ndebele
siyabonga Dube inkosi busise mthembo ba
wezemidlalo wayengumdlali wenguqu umkhokheli Dube uqhuba inhlelo zokuguqula impilo zabasakhulayo ngobafundisa ibhola kanye lokubadingela amathuba okuyafunda kwele Melika. UJoseph Njanji usebhala lolu daba.
UDube uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe ukumenze waqala leli qembu ukuba wayesekubone kufanele ukuba uguqulwe indlela abasakhulayo kakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sisebenzela abafana abancane uzama ukubaguqula impilo yabo badlala ibhola sibafundisa ukuthi ibhola lisowumsebenzi kathesi. Kusafana nakudala ukuthi abantu banjalo ibhola bathi abafundanga so sizama ukuthi sibaguqule bebangama-players amakhulu kakhulu.
UDube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abale minyaka elithumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu belabo
iproject iZebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 siqasha ngabafana ama-under 12 esabapromisa ukuthi nxa sefike e-17-18 sabayenzela iqembu lika-division 2 lokhu sakwenza last year and le team ye-team esikhangelele ukuthi lo nyaka ezadlala ingenakudibi kwi-division 1
uDube udlalele iqembu le-highlanders phambilini kokuthola kwakhe ithuba lokuyafunda kwele melika lapho athe eseqede izifundo zakhe wadlalela iqembu elincintisa kusigaba se-major soccer league le-new england revolution ukuthi laye useqalile inhlelo ezokutholela abadlali amathuba okuyafunda kwele melika
sinike opportunity kubo bonke abafana abancane abaneminyaka engamathumi amabili kusiya phansi le nyaka sibesenze i-programu yama-scholarships kuzaba labafana abahlanu abazahambela emelika abavela endaweni zonke ezithiyeneyo elizweni lethu. Into ecakathekileyo kakhulu sikhangelele ukuthi umuntu angaze adlala ibhola kumele abe nebhola abe nezifundo zakhe kuyakunikeza i-opportunity ukuthi uhambe emazweni ngoba ungakhangela mina lami ngi-fodakte ye-scholarship showcase so sizama ukuthi njengoba sathola i-opportunity yakhe sihambe emazweni sinikeze njalo abafana laba.
Abanye abadlali bakule Zimbabwe abalodumo abahamba bayafunda kwele melika ngababalisa uDoubty Sithole uMthembu Ndlovu uThulane Ncube uJoseph Kabo uJoseph Ngwenya kanye namajaha ayehluphe kakhulu edlalela amaqembu e-Highlanders awabasakhulayo uWayne Albertine kanye loThabani Moyo uBiga. Ekuphendukeni kwakhe kwele melika uDube udlalele iqembu leyamazulu elase-South Africa eZimbabwe udlalela amaqembu abalisa eli Chicken Inn elebulawayo City nele FC Platinum kanye lele Highlanders ni mele Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanji.
Nanku esilako namhla kwezomculo.
Bonani makhaya ibizo ngufoshi tawu ngikhaya umusic kwe disco music le album elitsha elaphumayo ngo December elesihloko sithi Case Closed. Ngajabula kakhulu usekelelweni ngoba vele hlezi likwenza lingixhasa liqhubekele kwenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Ingoma yesihloko ethi Case Closed ingoma nje yokujabula kahle kahle ikhuluma ngokubonga ngibonga abalandeli nje bonke abangisapotileyo all along and then iyasho ukuthi hayi inkundla ivaliwe ngoba ivaliwe vele ibhizi ngoba siyenze ezinye izinto eziningi vele besides music. Ngicabanga abaculi laba abafuna ukuthi bengene enkundleni ye-disco music ma umuntu engabe efuna ukungena ngoba sendisikhathi eside ngikule nzima umuntu ukhululekile ukuthi engincise bakhona abantu abambane banqothala lezo. So ngitholakala lapha enumbeni ze-South Africa S072-44-54-756 ngitholakala ku-Facebook ezufoshi tawu khona ku-TikTok foshi tawu khona ku-Twitter and Instagram foshi tawu.
Isamozo lapha ke uMaltawu saka kuzwele sibili singakagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele bese lazo soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota amabandatsheni wesithi adinga amavoti emphakathini abathakezelela ezombosazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo. Lingakhohlwa ukusidumela incwadi le i-email kukelile2@studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sizaphinda njalo inombolo leyi 1-202-465-0318. Lakho njalo ukuthi lisilandele kuma-Facebook pages ethu VOA Zimbabwe VOA Studio 7 le-VOA Ndebele. Sijabula sonke isikhathi ukuthi sihlale silani kulalo hlelo lwe-Studio 7 Live Talk lingakhohlwa kusasa ngo-8 o'clock sithi ngi selikhona ngale ke selibukele esilejulela khona. Lingakhohlwa njalo lohlelo Zimbabwe Today asixoxeni lapho ke sixoxa ngokuthiyeneyo. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoye oluvalisayo ngenjabulo umthembo Sithembayo Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.